Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMbimbitho 2024 ngokhiphs dube. Endabeni zethu namhlanje.
Chokozula, bantu bazathatha igama leHebheru basokulisika nje bazwakala ngesiNdebele sathi phasi.
Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwele kukhangela ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo lakho ukubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika, bagoqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lePasika, sixoxele umfundisi ngencube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Nxa singakubeka kuthi ngesiNdebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula, santsuka sathatha igama leHebheru sasokulisika nje lazwakala ngesiNdebele sathi iPhasika. Okutshiwo liPhasika-ke ngokwe-historic background yakho, iPhasika lisukela eGibhithe, abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyake sike sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzela ukuthi bazihambela ngesikhathi ejakhobe besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobafika eGibhithe, ekushilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sePhasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi, ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwePhasika. Asokusithi sezekele into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi senza zibonakalisa kanye Faro.
Qhubekela phambili babancube, sizwe ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke. Okungenayo khona indaba kakhulu yePhasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ligobe emgubazini yezizalo zenu lakumalimkela amawindi. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzafika ingilosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo. Kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iPhasika seselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lathi sehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kule gazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakama wamisa u-Israel njengowakhe phambi kwezizwe, akazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcineni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besixoxa laye ekobulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna isigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa yindlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakalayo ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohluka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba balemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwe leli kukhangela ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizo izinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yokuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo zikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyo ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezani suku. Khangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into ngimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube lama-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi esiyakiso sizima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala, ukuthi inkomo ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeleni South bezisinika ama-700-800 kusiya ngokuthi iwe okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi esikiso, hhayi, inkomo sebezithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugejwa izibholane lokunye. Nxa kungabanga njalo utho ukuthi abantu abaningi ngabakithi bazaba lobuyanga kakhulu emaNdebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France-Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nkikwe leSwitzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezijiyeneyo ngele-Russia okubhidlize izitishi zikagesi. Ele-Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhite okumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke ubulawazi khuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke umongameli Emmerson Mnangagwa lezi ziphathamandla zikahulumende abanye bechayiz logani abanye besenza konke lokuthi nje baphika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani ke sizoba bongwenya sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzwa sibe ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okwenziwa yikuphi mandulo hatshi ukugijimela khonale. Ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho. Mbona kulapha abayilahla khona abadala abasikhona izalukazi zisasekhona ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito ngoba le yinto yamasiko kufanele yenziwe ngosiko. Usiko kalukhulumi kodwa luyatshaya luyona nxa lusonakala usiko konakalela wonke umuntu. Mbona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina le mali ngizagijima ngenze ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya. Sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela liliba labanikazi lelo.
Lokho vele kuqondile ikhontina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ukuthola imali ngubani ole mali ngiyolo mlomo ozwakalayo wena myanga awulalutho akulabhela khatshana njengeshongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi baya bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi.
Yes, ingathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abe njani?
Umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi phathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani. Yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxa sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa bangiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje ngoba nge 89 years kadezinekudala angisuye mntwana ugezwa kufanele ukuthi bageze.
Yes, yakuza baba Ngwenya bala ngamaphitshani kolapho baba.
Umbono wami njengesiphuphu-ke silichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathuzi wona nawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini. Yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho. Ngiyabonga.
Yes, siyambonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo ungadinelwa kusasa into mdala. Sibonge kakhulu baba. Ye kwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela igomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika-2024 singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe-ke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakale ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizakubala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2. Kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2. Bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zeyihlobo zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapha. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu ke wasebona ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababe gcwele ukona begcwele izono. Sizwile ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala, sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni, kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzawonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu ngumntakaNkulunkulu, akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje lelitshe lele elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholwayo abavela enkonzweni zePhasika bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bayakufuna okuhle, abantu bayafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu khona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, sikubone sikuzwisise. UJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Khomo, sike sizwe uDaboka Ncube esethulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha, igama lami nguDaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondela eMaphosa owahlala iminyaka elithumi lanhlano elawulwa izidakamizwa. UDondela endawonye loyise usikhwica mfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilubhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami lekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, besesengimncane kakhulu up to a youth set of everything. In the Kuruma Dani, inside the drugs, and at the end of the book, the Kuruma Puma one is in the business. Nagayo.
Ukwalo Lulu, Lalo Jamban.
Ukwalo Lulu, Lalo Jai, Unigani Tondirai, the Professor Norman Mapu.
Lati Liloba Lulu Kwalo, Lalika Leluti, Lube Lubalo, Abantu Abanjan.
From all walks of life, from the youth right up to adulthood. And the real life stories that are in there, by the young people. Right up to the elders. So, all ages through and through. It's very easy to read. Luvala da lula.
Ngama fichane la Panama Posa, igui hino munye tuelu lolu ulukwa lolu.
This is in the Luvala, the chapter 2, the life history. Kulimu tuela bantu uguti, what and how did it and I grow up. Sile, chapter 5, the hip and shenanigans. Lapha uTendelayo wayesenza izinto sibili ezingakhulumiyo lapha. We can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekaTendelayo ezishanyele izishasha zembanji endlini. We also have got some superpowers kugwalo lolu. Yize indlela ezasetshenziswa nguTendelayo ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi uTendelayo lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabona ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we are teaching that person from this corner, as we need to have in Daba Yonk and this character's name. So, Ukwale Lolo, you know, if you don't have Balano, yes, from this about to still about to end Daba Yonk, this is for a lasting impression. It will be sana long after me and the professor and the professor to end Daweni.
Sikangela nje, as Zimbabwe lapana, zinengi na ingwalo, as in Tolagalayo, as Kuluma and what Daba Les Dagamis.
Ezigwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu wangena kiwo kubekize izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience umntwana lo baba being me and uprofessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolo.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolo?
Ugwalo lolo bangaluthola ku-60 Baines Avenue, that's Dr. Farah Moyana's dental surgery, ukumbe at the same doctor's surgery at Borrowdale. Ngabefuna futhi ukuplace ama-orders bakwanisa ukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Ngusi gaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Tondelayo Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTendelayo endawonye loyise osikhuchamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungatinela kusasa. Kwezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji sethulela impumelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arine linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngele-Capes United emdlalweni okusenkundleni yeRufaro. Abahlohlele iqembu le-Capes United nguLord Chiunga yena ulithayela emambuleni kabili kanye loRalph Kaundera kuthi leArnel lona lihlohlelwe nguBrian Jarabaza. Phambilini kwemidlalo yanamhlanje iqembu leArnel belibe ngujikile obhanqa kumidlalo emithathu ebeseliyidlale kusigaba saphezulu okutho ukuba lile mihlomelo emithathu. Iqembu leCaps lona selile mihlomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo leArnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eliTegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala kuPSL ngemva kokuthayela eGreen Fuel nge-1 kanyanga. Sepawpab ohlohlele iqembu leTegudu Pirates nguRussell Chifura njalo impumela le ichiyele iqembu le mitlomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwechikenini leZBC Kariba uphelezi ngujikile obhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leRental lizemukela khona leFC Platinum ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizadibana lele Highlanders ngaseBata. ISimba Bora izancikilana leWange ngaseWatanai. IBulawayo Chiefs izadlala leYada eluveve. INgezi Platinum Stars izatshana leMonika Diamonds ngaseBaobab kuthi iqembu leBikita Minerals lizadibana lele Dynamos ngaseSakuva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu u-Edward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo koBulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
UNizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungawoni. Isport siyakwenza ukuhambe impilo yakho phambili. Ngakutshengisa uWilliard Khumalo noRambo yabantu bakhulele ezandleni zethu. Babe ngawona abafana labana babe kuya betrain ekuseni ngo-6 when the chair road to the gigi. But khathesi amaklabhu avaliwe. Sicela umeya wethu avulela abantwana labo amaklabhu. Sinamaklabhu samaningi kathesi. We need these kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengala into yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuye club laphana. Bengafesi club leyo yabona abantwana labana bethune bephakathi.
UNizarira ukhulele eMzilikazi njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu eMzilikazi Youth Center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfo wabo uJethro Jemmy UNizarira osanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqeshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bakuwora even umndawo wamuchemilwa. Esongithidiwe ezifo kazange alidlala ibhola but wagcine selidlala because while asinga wakhula waqasha ukugijima nami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sigijime senze so waqasha ukudlala ibhola wasecine sekuyiZimbabwe Saints.
UNizarira udlale kuqembu labatsha ele Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma juniors yayibendaa under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-trophies amaningi. Under ama-Kansas Panda ngasengisuka lapha ngisiya ngaphi kuLobes FC. Ngoba kulama-team ebhapha lapha. Ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngapha. Sipikwa la uthole umsebenzi. Ngathi suka lapho manje asisiya kuLobes.
Emva kokudlalela iqembu leLobels UNizarira udlalele amaqembu abalisayele Eastlands ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Siku-Eastlands ngadlala Cosmos noTito Parkit. Sasiku-Olympics kwakunokubheri uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wangikuri wayesenze Air Force, Ben Makazangi, uFilimon Dangarembwa, nabanye ngadlala lawo.
UNizarira osele minyaka engamashumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala eMzilikazi njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.